Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Siyahlangana kwezekuseni mthwakazi ngolwesibili mhlaka 22 kuNhlolanja 2022. Igama nguNtungameli Nkomo. Ezihamba phambili. Amapholisa kwele South Africa alwisane labanakanelwa ukuthi isigebengu ezigoqela izizalwane zeZimbabwe ebeziqoqa ukubamba imota ethwala imali inkunzi kwafa eziyisishiyangalombili. Umsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga, umholi webutho Valerio Spanda kanye lonkosikazi Grace Mugabe sebesusiwe kuluhlu lwezijeziso ze-European Union. Kodwa lumanyano uthi izijeziso zenkampani yebutho iZimbabwe Defence Industries zizaqhubeka zikhona ngoba uhulumende weZANU-PF elokhu esephula amalungelo ka Zulu. Inhlanganiso yababalisi bemaphandleni iAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe isihambe emthethwandaba ukuyaphikisa isiqondiso sokuthi ababalisi abangasoze babuyele emsebenzini namuhla bazaxotshwa umsebenzi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kale umpopo kwabaluthuli eJohannesburg kwele South Africa izolo amapholisa elwisana labanakanelwa ukuthi izigebengu ezigoqela izizalwane zeZimbabwe ebeziqoqa ukubamba imota ethwala imali inkunzi. Umphathi ntambo obona ngokusebenza kwamapholisa umnumzana Bheki Cele utshele intatheli zindaba ukuthi izigebengu lezi bezingamachumi amabili lanhlanu 25. Uthe badubule babulala eziyisishiyangalombili 8 njalo babophe inani elifanayo. Wengeze wathi eziyisishiyangalolunye zibalekile. Ucele uveze ukuthi eziningi zezigebengu lezi yizizalwane zeZimbabwe. Uthe ezine zazo inzalo yeSouth Africa evela KwaZulu-Natal kuthi esisodwa isizalwane sakwele Botswana. Kubikwa kulimale amapholisa amahlano. Amanye awo ebehamba ngehelikopter ephatheke kulwisaneni lezigebengu lesi. Imisakazo yakwele South Africa efana le-ENCA kanye le-SABC yethule amavidiyo lemifanekiso eveza izidumbu ebezisopha igazi zithe daca emgwaqweni e-Rustenville kuthi ezinye bezisemoteni yohlobo lwe-BMW enye ezimota ebezisetshenziswa izigebengu lesi. Ucele uthebe zihlome ngenkafula kufa ezigoqela ama AK-47. Umanyano we-European Union usuyesule izijeziso zenotho owazethesa umsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga, umkhokeli webutho umnumzana Philip Valerio Spanda kanye lonkosikazi Grace Mugabe. Kodwa lumanyano uthi izijeziso zenkampani yebutho elungisa izikhali iZimbabwe Defence Industries zizaqhubeka zikhona ngoba uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa elokhu esiya phambili ngokwephula amalungelo kaZulu. Uchiwenga, uGrace loSpanda yibo bodwa ekade sebesele kuluhlu lwezijeziso ze-EU eyazifakela amalunga eZANU-PF lamankampani alobudlelwano laleli bandla iwethesa umlando wokuhlukuluza uZulu kwiminyaka engamachumi amabili edluleyo. Abanye ababekuluhlu lolu sebasuswa. kumbiko ewethu leizolo iEU ithe ukuze ivuselele ubudlelwano bayo leZimbabwe kumele uhulumende ehloniphe amalungelo aqede inkohlakalo njalo echiyane lokubumba imithetho emibi efana lowe Data Protection Act, iPrivate Voluntary Organizations Amendment Bill kanye lowe Patriotic Act. Sixoxele lunga lezano PF umnumzana Joseph Chuma.
Ama sanctions in the first place. They are ill-gotten. I will bring Harry and O'Connor in the first place. They are going to have no owner. They are going to have no owner.
Ithi i-European Union ilesifiso mpela sokudlelana kuhle leZimbabwe kodwa inkinga ekhona ikuthi uhulumende ulokhe engawahloniphi amalungelo kanti njalo uphakathi kokubumba imithetho emibi encindezela uZulu uthini ngalokho
akumanga njalo amazwe wonke ngisho khona sikhulu iAmerica kubo Britain and many other European countries kuyatholakala ukubana khona izinto ezikhona iAmerica banayo i-Patriotic Bill nayona leyo ekuthi awungeke wakhuluma into embi ngelizwe le-America uhambe nje busulwa nxa sikhuluma ngendaba zama-human rights azikhange neni even kwamanye amazwe abakhuluma khonokho bebebasijenisa ngendaba zama-human rights ukhangele ama-records abo khona ngayo ukhangele indlela abanye abantu nabe sibikimhlobo abanye abantu ephila ngayo for example right now ikhangela i-America ilodaba le-Black Lives Matter sikhangele undodalwana u-Floyd ababulalayo ngamapholisa labanye abaningi abakhizi abahlukumezayo njalo abanye ababulalwayo futhi sikhangele izinto eziningi ezijiyeneyo how the because this in other countries like Libya or Afghanistan or Iraq njalo indaba human rights then you definitely come to a conclusion bana abantu laba gabakho ku state or state ukuthi bona babe ngama prefect or monitors of issues of ama human rights abakho ngoba okwabo ku Western us
umnumzana Joseph Chuma lilunga lezano PF. Sixoxe njalo lesikhulumeli somholi webandla le-Citizens Coalition for Change, uDokotela Nkululeko Sibanda.
Ngibonani i-European Union ilelungelo lokwenza lokhu ekuthandayo nokudinga ubudlelwano lobani abafuna ukudlelana laye. Kodwa-ke ngifisa ukuthi mina njengomunye wabantu beZimbabwe ngicela ukuthi mhlawumbe bakhangelise sokuthi bancede ekuhlonitshweni kwamalungelo abantu beZimbabwe ngoba hlala kuchayiwe nabantu bachayiwe kuthakana izolo ukuthi bangamalunga e-CCC.
Bayatsho ukuthi amalungelo alokhu engahlonitshwa ngendlela njalo bathi yiso isizathu esenze baqhubeka ngezijeziso zeZimbabwe Defence Industries. Babuye basole njalo bathi uhulumende weZimbabwe uvala esingathi i-democratic space ngemithetho ebunjwayo efana labo Data Protection Act, o Private Voluntary Organizations Amendment Bill kanye labo Patriotic Act. Ungathini ngalokho?
Ngibona ngani mina usemgcekeni ukuthi ilungelo labantu beZimbabwe kaliphathwanga kahle. Amanye amazwe bekufanele ukuthi akhangelisise lokho njalo ahloniphe ngendlela elungele ukuba umuntu kwakhe.
I-ZANU PF yona iyakulandula ukuthi kulokwephulwa kwamalungelo kanti umongameli Mnangagwa Simzwile njalo ekhuluma izolo esithi uzwe uChamisa esithi uzadala udlakela kukhetho oluzayo ngakho uMnangagwa uthe usemlungiselele uChamisa kabasoze baluvumele lolo dlakela ungathini ngalokho
okuqakathekileyo ukuthi sikubambe ukuthi uMnangagwa ube sengayizimidiyo ekhuluma into engasoqinise ngumuntu omdala nje sezafika le 100 years. Iqiniso yikuthi ongameli we-Citizens Coalition for Change u-Advocate Nelson Chamisa akazange athembise muntu dakela ukuthatha ngapho ukuthi sengezimidiyo emini kunje.
uDokotela Nkululeko Sibanda isikhulumeli somholi webandla leCitizens Coalition for Change uMnumzana Nelson Chamisa. Inhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni iAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe isihambe emthethwandaba ukuyaphikisa isiqondiso sokuthi ababalisi abangasoze babuyele emsebenzini namuhla bazaxotshwa umsebenzi. Lenhlanganiso ifikise lolu daba eHigh Court izolo imelwe ngamagqwetha eZimbabwe Lawyers for Human Rights. Ugatsha oluqhatsha izisebenzi zikahulumente olwe Public Service Commission yilo olwazise ngeviki edluleyo ukuthi ababalisi abaza kwehluleka ukubuyela emsebenzini namuhla bazabe sebezixotshile umsebenzi. Ababalisi kabayanga ezikolo ekuvulweni kwazo kumaviki asanda kwedlula bekhala ngeholo eliphansi. Uhulumende uke wazama ukubaxotsha umsebenzi kodwa wavinjwa iHigh Court ngeviki edluleyo. Ababalisi abanengi bathi lanxa besethuselwa ngumqatshi wabo kababuyeli emsebenzini namuhla baze baholiswe i-$540 abayifunayo. Sixoxele sikhulumeli siAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe uMnumzana Themba Kuyemoyo.
Thina njengenhlanganiso asikhangelanga kumba sikhulume ngokuzixotsha emsebenzini kodwa sikhangele ukuba uhulumende abisele imali esasiyihola kungakafiki 2018 October eyenzakalayo nxa umuntu esefuna ukujiya umsebenzi kumbeni uhulumende esekhangele isisebenzi sakhe wasibona njengesisebenzi esingafanele ukuba sisemsebenzini. Pho nxa kutshelwa ephepheni kumbe kutshelwa abantu emsakazweni ukuba umuntu nxa engangemsebenzini mhlaka 22 eyakathi uxotshwa njani lapho ongasuthola, thina kasikhulumi ngokuxotshana, sikhuluma ngemali. Amalunga ethu nxa ingekho akula msebenzi. Anjeni uhulumende uthi no work no pay, thina lathi sithi no pay no work.
Uthini moyo ebazalini abakhalayo ngokuthi abantwana sebelesikhathi eside sebeleminyaka bengafundi ikakhulu ngenxa ye-COVID-19 ngokunjalo bathi ngabe liyabuyela emsebenzini lifundisa abantwana?
Abazali abakhala ngokuba abantwana labafundi bathi sekuleminyaka emihlanu sikhala ngeholo lethu. Njenge-athuzi ke thina sithi abazali kabakukhangele isisekelo sombuso ku-section 75 sikhuluma ngohulumende ebhadala indleko zemfundo kukho konke okwenzakala okungumlando wakhe. Akabakukhangele ukuthi kanti okwenza uhulumende engalandeli isisekelo sombuso yena evusa isebenzisa sona kuyini. Okunye okwesibili, abadala mabangakhangeli ababalisi njengabantu abangafuni emsebenzini kodwa kabakhangela ababalisi njengomuntu osebenza engaholi ukuthi nga kuyibo labo bazali, ngoba ababalisi esikhuluma ngabo ngabanye abazali abalabantwana okumele baye ezikolweni bayefunda. Kuhle kangakanani ukusebenza ungaholi? Bona abazali babone ngani umbalisi ongaholiyo uzayenza kuhle yini ebantwaneni bakhe? Siyabanxusa ke abazali abalokukhala lokungunguna ngokungavulwa kwezikolo kumbe ngokungayi kwababalisi emsebenzini ukuba bahlanganelane lathi sikhulumisane lohulumende ukuthi ababalisi banikeze iholo labo elihle, uhulumende ababhadalele abantwana ezikolweni ngokwesisekelo sombuso.
Inhlanganiso yenu ikhala ngokuthi ababalisi bayahlukuluzwa libandla elibusayo, ungagcizelela kuhamba njani?
Ngomgqibelo ama-union or inhlanganiso zababalisi bezihlangene zisiyakhuluma ngokuhlukunyezwa kwazo nguhulumende ngokutshena imali lendlela ezisebenza ngayo phecelezi i-labor forum. Ithe iqali i-labor forum le kuvumbulukwe sokulabantu phakathi abenhlanganiso ebusayo e-ZANU-PF baphazamisa umcimbi lo owababalisi. Ngokunjalo thina nxa sikukhangela uhulumende ekuqaleni komnyaka ubophe amalunga ethu angama-20 lasithupha phecelezi 16. Khathesi nxa sikukhangela lamhla andubana abuye yena uhulumende esebenzisa abanye abasebenzi abanjengamapholisa usesebenzisa amalunga enhlanganiso ngenye indlela thina sikubone ngani amalunga enhlanganiso asesihlukumeza
umnumzana Themba kuye moyo isikhulumeli senhlanganiso yababalisi bemaphandleni yamagamated rural teachers union of Zimbabwe Seli kubonile na ukusemaphephandabeni iNews Day ithi ababalisi abamaka imihloliso yeOle A-Level elotshwe enyakenye bakhalale umsebenzi izolo bekhonona ngokuthi izimseki iyehluleka ukubaholisa i-$25 ngelanga abayithenjiswayo. Izim Life ithi unkosikazi Grace Mgabe ubekhona emngcwabeni kankosikazi Sarah Mahoka eKaroyi. Umahoka owayelilunga le-G40 ubhubhele engozini yemota ngeviki edluleyo. Ikroniko ithi umongameli Mnangagwa wazise ukuthi uhulumende wakhe uselungiselele ukuqedelana lomholi we-Citizens Coalition for Change umnumzana Nelson Chamisa yena athi uzikhulumele ngowakhe ukuthi ufuna ukuphehla udlakela kukhetho oluzayo. Sogu isikhathi sembiko yeno.
Awusanibonani, sanibonani sihlobo ku-Studio 7 lo khuluma ngumandla, uMandla Nkosi Gwebu. Hayi indoda yalaphana eGwande emaJawundini. Nami namhlanje ngike ngithi kungena mphawule nami lokho mhlawumbe ngathi ngiyakusho about i-situation nangepolitics yakithi elizweni laseZimbabwe kwamthwakazi. Mina sihlobo zami engingakusho ukuthi noma singabambana, noma singabambana sibe yimbumba, kodwa okusalayo i-corruption yezani iphefa sozisiqede. Bazodliwa bayali ukuphuma ngenkani. Mbani ozobakhipha. So uba umqondisi moyo mina kusho ukuthi yena akanani nomnangaka akanani nichuwe akanani nizani PF yena ubhalele i-African Union wabhalele i-SADC wabhalele i-European Union wabhalele i-World ukuthi no thina sifuna ukuphuma eZimbabwe for umzekelo maningi amazwe ayehlanganiswe kodwa akwazi ukuphuma azimele i-South Sudan ikwazele ukuphuma e-Sudan i-South Korea ikwazi ukuphuma ku-North Korea kuyabonga isithi sodwa esingakwenza lokho ngoba i-politics yaseZimbabwe ayinaqiniso and i-politics yaseZimbabwe igcwele ababulali into ebuhlungu ukuthi igcwele ababulali.
Sanibonani, sanibonani Makiwa, sanibonani kakhulu, nivuka njani? Basakazi be-Studio 7 ukuthula makulekinisho bezinhlangano uNkulunkulu ngoba nani kulo ebusweni zalamhlanje ethi musa nothando namandla kaNkulunkulu akulekini. Hayi siyabonga, nami ngiyabonga ngizithilela ngikhulumile utolozi mina nhlangana nje ukuthi nani ukuthi esincedise lapho lokuthola izihlobo zethu sesizithola lula lapha kimi basakazi be-Studio 7 sesizithola lula nabanye kade bengasazi ukuthi siyaphila lathi kade singabazi ukuthi bayaphila kodwa sizo sesixhumana ngani lapha umsakazi wenu wenu lapha siyabonga. Ukhulumayo ngufamona lapha badala hayi njabule lapha kuyafiwa la emhlabeni kumnandi la ngiyabingelela bonke bakithi engibaziyo xala khona le kokheme madoda khona ngapho hlobo zami kokheme khonapho imasuwe kokheme khona le sikolweni lakosontweni yimi engikhulele khona lapha kube kukuhle endaweni yakokheme silabonene labotofa labobhedi.
Ngibingelela u-Studio 7 abasakazi bonke bethelele omama nabo baba abasebenzelayo la emsakazweni. Ngibingelele abalaleli omama obaba abantwana nomkhulu ogogo kuyo yonke indawo la okutholakala khona isizwe sikamphakazi. Ngiyabingelela kutamba amehle inkanyamba ekhulumayo uDumisani wakwankana ngikhuluma ngise-Johannesburg. Ngithanda ukuvula abantu bakithi amehlo ukuthi bekwazi noma ngabe bakuphi ukuthi sinje singumthwakazi siyisizwe isizwe esiphelele isizwe esingakwazi ukuba no-president waso sizimele sodwa isizwe esingambumba u-government ukuthi sizimele sodwa kungela kuyama kwezinye izizwe. Isizwe sikamthwakazi, isizwe sasemathebelelendi, isizwe esigoqela zonke indingi ezitholakala kwamthwakazi ngaphandle kwesitshona. Zonke indingi ezitholakala kwamthwakazi. Ngakho ke akuphele lokhu ukuthi abantu bakithi bebe berojwa ngomlomo omnandi, kube kuthiwa singabantu banye. Labo besebesithi hhayi asifuni lo muntu ozabesitshela ngokwemhlobo. Kodwa labana abantu bona besitshela ngayo imhlobo noma bengakhulumi ngama-voices wabo, kodwa bayasibonisa ngama-actions wabo. Akuphikwa, akuvikwa, ibhatsha lihlohlwa ukuthi thina sesesithi thina mase sikhuluma ngokwemhlobo bese kuthiwa singama-tribalist.
Studio 7, livuka njani basakazi abahle nabalaleli abahle? Ye, lami lokhu ezama ukungena kungeneka nzima, kodwa hhayi ngiyazi ukuthi ngiyogcina ngingenile kuphela. Namhlanje ngithi ngiphendule umlaleli lo othi yena vele laba abadla izimali abanjengabo-Jonathan, abadla izimali labanjengabo-Gawuli kuthiwa bakhuluma nje kuphela. Yena uhamba labo akumelanga sibagxeke, uyamanga lothi waye sibagxeka. Hawu wena mfowethu, uyazi usenkingeni enkulu kakhulu. Ngoba ungathi uyabheka kahle kale thina singabantu basezindebeleni nje ngendlela esiphawula ngakhona ku-Studio 7. Yikho lapho obona khona ukuthi yikho ukubonisa ukuthi vele asibambananga, sikhulume ngazwilinye. Yikho kuzayenza ukuthi isitha lesi sikhulu ukuthiwa i-ZANU PF sihlale sisemakhambeni. Ngoba isitedi ukuthi silwe le sitha sinasiqala sina sibhizi silwa sodwa. Uyabo uGawule kumele simgxike ngoba ngumuntu okhulumela izalo izalo ebulala ilizwe. Engithemba ukuthi wena mfowethu okhuluma kanje ukuthi uGawule akaxeka ungaphandle kwelizwe.
Sanibonani lonke kuStudio 7 basakazi beZimbabwe nabalaleli uStudio 7 amagumba amanomhlaba. Hayi ngiyalizwa liyakhuluma mpela, kodwa makuyikuthi sisola iZANU kufanele singayivoteli, kufanele singayivoteli ukuze ingabi lawo amandla phela. Nalabo bonke asebeke baphatha bona o-MDC akulanto abayenzileyo, asikezame nabanye sibone ukuthi bazenza njani. Ngoba ukuba loko sizama into eyodwa asuze kusincede. Mina kusiya ngami ngibasizameni zapho, asizameni zapho mpela. Makuyikuthi yehlulekile asizojinsa, sifake kumbe umqondisi ngoba iZANU le-MDC sesikubonile kuthi.
Sanibonani basakazi abahle ekuseni namhlanje. Ngiyabonga basakazi bami, ngiyabonga nonke. Indaba elisinikeza zona zimnandi, ziyazwakala futhi ziyabonakala ziyeqiniso, ngoba azidingi ukuthi uzofaka amagogorosi uzibone ukuthi lezi ndaba zeqiniso, ngoba ziyakhuluma uzikhulumela bona abantu. Bantu bakamthwakazi, bantu bakobulawayo, bantu basemathebeleni north, mathebeleni south, isikhathi esithi kakhulu sihlukunyezwa abanye abantu abacabanga ukuthi bona babona iZimbabwe. Kodwa ithuba lisekhona, 2023 ikhona indoda emadodeni ebelesibindi ihamba ikhuluma itshela abantu njalo ezimisele ukuthi simele sonke bantu basemidlezi ukuthi asike esikhetheni ngawani. Asinandaba ukuthi kuvuka pha amaphathi kumbula bo-CCC kumbula DCT MDC Alliance, laba bantu sokuzomele sibakhiphe thina yithi amanye sezandleni zethu, ubone sibakhiphe endaweni yakithi sivoteleni MRP. Sike sibone i-MRP ukuthi izosithola ithi thina u-CCC kuphathe intshala yedlolo le vesiyazi okuyazi musa.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli, uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. I-Voice of America ithi iqembu labahlamuki besi-Muslim abedlulise amalawulo ele Al-Shabaab lisebenzisa imali engange-$24 million ngomnyaka ukuthenga izikhali. Umsakazo munye uthi inkulungwane zabantu zitshengisele kwele Senegal izolo zisola izitabane. Singene kudaba lwemelika. Umongameli Joe Biden usesayine isiqondiso athi sijonge ukwenqabela ele Russia ukuthola inzuzo kudaba lwe-Ukraine kulandela amazwi kamongameli we-Russia umnumzana Vladimir Putin awukuthi usenanza isigaba zakwele Ukraine ezihluthunwe ngabahlamuki njengamazwe azimeleyo. Izigaba lezi sizibiza ngokuthi iDonetsk People's Republic kanye leLuhansk People's Republic. Kunakanelwa ukuthi umlayo osayinwe nguBiden uvimba amazwe omhlaba ukuthengiselana kumbe ukudlelana lalezi zigaba. UPutin uthe usethumela njalo amabutho akhe kulezo zigaba. Le yinto ecunule iMelika lamazwe akuNATO wona athi lokhu kuveza sobala ukuthi uPutin ujonge ukuhlasela ele Ukraine. Eloba enkundleni yeTwitter izolo umongameli Biden uthe ngokwenza lokhu ele Russia lephule umthetho womhlaba. Ngokunjalo uthe iMelika iphakathi kokukhulumisana labangane bayo lele Ukraine phezu kokuthi bathathe manyathelo bani. Sixoxe lohlaziya ezombusazwe umnumzana Tim Moringayi.
Into eqakathekileyo esiyibona lapha sibona uPutin a kind of reclaim thing on fire USSR. And yena ngokwakhe ule this infatuation yokuthi iSoviet Union iphenduke ibe one country again. Siyakwazi ukuthi laphana ngo 91 iUSSR isibhacazekile. UPutin was a KGB officer lapha eWest Germany ingakabe iUnited Germany kathe sokuthiwa iFSB. So sibona ukuthi yena he is a nation builder who molds himself according to the historical principles as in Zingazra, Peter the Great, Labo Stalin, Labanyo Katrina the Great. So yena uPutin ukhangela iUSSR as one of the fundamental rights as abantu beRussia ukuthi they were one big country and they could respond to world issues as one big country.
Akhona yini amanye amanyathelo esingabona ethathwa yiMelika labangane bayo ngaphandle kwezijeziso?
IRussia is the second biggest world power in the world in terms of military capability. Balama nuclear weapons lawo esiwaziyo, and they can match the United States, I think, elama assortment of missiles, intercontinental missiles lawo. So it's not like ama countries amancinci lawa that the US can just react and send forces or go and send military equipment and financial equipment to fight and free Ukraine. Sibona ukuthi bahamba benanzelela into abaziyenzayo ngoba bayakwazi ukuthi in the future lie mawuputing ningafuna ukubuya in places like Brazil, the Mexico, the Venezuela, lakho kuyabe sekuyinkinga. So okushiwo ngu-Secretary Blinken lokhu sizabona ukuthi kuzahamba njani and ukuthi i-maximization yezijeziso zizasebenza kanjani.
Umnumzana Tim Moringayi uhlaziya ezombusaswe. Siziphethe nebezihamba phambili. Amapolisa kwele South Africa alwisane labanakanelwa ukuthi izigebengu ezigoqela isizalwane seZimbabwe ebeziqoqa ukubamba imota ethwala imali inkunzi kwafa eziyisishiyangalombili. I-European Union yesule izijeziso eyazethesa umnumzana Constantino Chiwenga, uValerius Banda kanye lonkosikazi Grace Mugabe. Kodwa ithi izijeziso zenkampani yeZimbabwe Defence Forces zizaqhubeka ngoba uhulumente weZANU-PF elokhu esephula amalungelo kazulu. Inhlanganiso yababalisi iAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe isihambe emthethwandaba ukuyaphikisa isiqondiso esokuthi ababalisi abangasoze babuyele emsebenzini namuhla bazaxotshwa umsebenzi. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-half past seven na. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-half past six. Yimi uNtungamile Nkomo, Nkololo Gwana wa Matukanduna.